Omunye wabaphepha ebhalakwe umnumzana Charles Thomas uthi umnankagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi umnankagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile-24 ama prescription afuna ukuthi ngangenziwe iCT scan ngokutshawa kwami ebhalakwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, lanamhla lokhu ngigula. Kodwa sifuna akula veni, sonke salimalayo esihlangene kumthwakazi Liberation Front. Esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njengobona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalile nje kodwa ukuthi hawu la ushuthi nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasotsha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi Sefunyenwe Moyo okungayisilo igama lakhe sibisibili uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithelwe ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawelwa ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. Umoyo uthi umnankagwa kumele axolise ngoba imuli yakwakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
Umnankagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babese bemtshaya. Udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa. Nomntwana laye waze wafa ngapheceleni. Ubaba bamtshaya bamsikasika kancane kancane laye waze wafa.
Owake waba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi umnankagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland leMidlands kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise idaba lo, kufanele ukuthi kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
Umzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende womanyano, kodwa khathesi umnankagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo wegukurawundi, umnankagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli be-MDC ngamalunga ebandla leZANU-PF, ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Tiney Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwe lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.